Babadube phakathi kobuzima nabantu abaphuma elizweni leChina. Kundawo engisebenza kiyo ababhadali abantu kuhle imali eziqondileyo. Njalo siyabona emaphepheni bekhahlameza izisebenzi bezitshaya njalo. Kodwa kusethusayo kathesi ukuthi emsebenzini umbhobho wokuvela ungangeni. Kodwa amaChina ayavunyelwa ukungena le mbhobho emsebenzini. Kungabi nje ndaba zalutho. Kunzima ukuthi izisebenzi eziningi zikhulume ngendaba zamaChina. Ungakhangela ilizwe lonke eZimbabwe, amaChina yiwo wodwa avunyelwa ngamakhansili eZimbabwe ukuthi ahlale lapho kusetshenzelwa khona esingathi ngama-industry site. Yiso into ekutshengisa ukuthi abantu laba bavelele ngaphezu komthetho welizwe leZimbabwe.
Nxa sukhangeleke pho izisebenzi kumele zenzeni babazwane?
Lapha ayisiyo nto engabanjwa yithi abakhuluma ngezokusiqhatshwa lokuqhatshwa. So kumele kuye phezulu kuhulumende. Uhulumende weZimbabwe abone ukuthi nxa evumela abantu beleChina ukuthi bazengena basebenze elizweni lethu, basiphathe njengabantu, balandele imithetho yelizwe eyezisebenzi. Kumbe bahambe khona e-Ministry of Labour befika bafundise ukuthi bazasebenza njani. Njalo nxa besebenza kube le ndlela zokuthi bahlolwe kumbe singakuthi ngesilungu ngama-inspections ukuthi kusetshenzwa njani. Ngoba kulesi sibhange esihlezi kiso vele bona basebenza bengaphezu komthetho weZimbabwe. Akula nto abayenziwayo ngaphandle kokuthi uzokuthiwa lo udiphothiwe kodwa sake sibone okuthiwa ibhadale izisebenzi azibhadale ngendlela abhadalwa ngayo. Okwalesi sibhange bangaphezu komthetho, sokumele sikhale kuyuhulumende kumbe kukhabhinethi khona ngale banike umthetho ozakwenza ukuthi labo abantu bavela kwele China basebenzi bengaphansi komthetho yaleli ALF.
Lake lakuzama yini khonokho?
Abalungu bathi ngubani ozafaka umangoyibhela, singamagundo.